Justin Debele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiboni kunomunye ongaphambili kanjani aphamba nesisebenzi sekhona. Okwakathi sifuna siyafisa ukuthi hayi, aqhubeke nephambili ngomsebenzi wakho omuhle. Umsebenzi lowo yiwo siyasenza la kuthi sibone iZimbabwe isinika sibonele emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi bafuna uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Lanxa nje isikhathi sakhe siyabe sesedlule. Kodwa uMnangagwa uthi kafisi ukuqhubeka esembusweni.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yalokubuswa ngochuku uMongameli Mnangagwa.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa akhuthaza abatsha ukuba bavukele uhulumende weZimbabwe. Yena obopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF benze umhlangano eHarare namuhla baphuma lesinqumo sokuthi bafuna uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 lanxa isisekelo sombuso singakuvumi lokhu. Kodwa yena uMnangagwa obesemhlanganweni lo uthe uzalandela isisekelo sombuso ngokwehla esihlalweni isikhathi sakhe nxa sesifikile. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Abatsha abakubandla leZANU-PF Party kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba isikhathi sakhe singafika ngomnyaka ka-2028 ukuba asuke esikhundleni njengalokhu okulotshwe kusekelo sombuso welizwe. Kodwa uMnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-XCity kasoze ahlale esikhundleni njengalokhu okufiswa ngabatsha labanye abakubandla leZANU-PF. Abatsha laba abavela ezabelweni zonke bathe gwaqa namhla eHarare lapho bathethe isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele ahlale esikhundleni. Bethule ugwalo olujulileyo besithi bakubone kufanele ukuthi ehlale esikhundleni lesi ukuze aqhube kahle inhlelo zakhe zonke. Okuhlangothi lwabatsha uMnumzana Munashe Mdutsa ubesemhlanganweni lo uthi bakhulume izifiso zabo njalo lokhu okukhulunywa nguMongameli Emmerson Mnangagwa ngokwentando yakhe.
Asiboni kunomunye ongaphambili kanjani aphamba nesisebenzi ekhona. Okwakathi sifuna siyafisa ukuthi hayi, aqhubeke nephambili ngomsebenzi wakho omuhle. Umsebenzi lowo yiwo siyasenza la kuthi sibone iZimbabwe ithinta sibonele emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa. Indawo yonke lapho ohamba khona iZimbabwe, every district, kunento eyenzakalayo ngemsebenzi ekamongameli. Othole isiqinisela yini ukuthi kuze lakhiwa nabanikazi bakhe. So thina yithi yikho kuphela esikuthakazelayo khonokho. Yikho nje njengabontanga arivumelana amaprovinsi onke ukuthi hayi kumele aqhubeke khona khona akwenzile ukuthi imisebenzi yakhe awuphutshise owathi imisebenzi ufuna ukuthi ngomnyaka ka-2030 abantu umkhonomi wethu ube usingaphakathi laphakathi singasizilinganisa lamanye amazwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Parae Marapira uthi kuyazwakala okukhulunywe ngabatsha kodwa kumele kulandelwe izifiso zikaMnangagwa njalo lesisekelo sobuso welizwe.
Isu sebatho leZANU-PF tinoterera mashoko ataurwa naiye mukuru webatho. Ivo vaMnangagwa vakataura vakati havasi kupfuurira. Mashoko avakataura ndo mashoko atinoteerera nekuti isu tinoshanda neguidance, isu tinoshanda nedirection. Tine hierarchy.
Siyakuzwa okukhulunywa ngabatsha njalo sakuzwa okwethu
lethula umongameli Emmerson Mnangagwa uqhakathekileyo ukuthi leli libandla labantu njalo lilandela imithetho yelizwe sizalandela imithetho yelizwe njalo sihloniphe lezifiso zikaZulu
and vano they are free to associate vachitaura zvavanoda vachishwira zvavanoda
loku kusekelwa ngumnumzana Sydney Sekeremai ukuhlangothi leZANU PF Council of Elders umhleli wezindaba zeNews Works umnumzana Dumisani Muleya uthi abatsha laba bathunywa uMnangagwa
siyayazi indlela abasebenza ngayo abakhokheli beZANU PF ususela kudala uma umuntu efuna ukuhlala uqala ngokuthi hayi mina sengifuna ukuhamba esenzela ukuthi abe seyajika phambili athi hayi mina njengoba sengikhulumile ukuthi ngifuna ukuyaphumula kodwa ke nginenkinga layo ukuthi abantu abafuna ukuthi ngihambe mina njengomkhokheli weqembu ebandla leZANU PF angikwazi ukuthi ngiphikisane le ntando kaZulu ngiphikisane le ntando yabantu so kusho ukuthi mina sengizalalela lokho okutsho ngabantu njengoba njengomkhokheli weZANU PF mina ngisebenza ngezifiso langentando yabantu so kusho ukuthi sengiyahlala ngoba abantu bachonjalo besenzela khonkhwana ekhulume emthare laphana esithi sezahamba yena usuke kwalo lemhlangano eminingi kakhulu emafingo ngale emidlensi kwayiwa baya emach north nampo begijima bese emach south manje sebehlanganisa amayouth la ukuze balandele lesiqumo sokuthi kumele ahlale nguye okwenzayo lo usuke ukuthi khona ubevele efuna ukuhamba uvele engafuna ukuhamba
umleya uphinde wathi umnumzana Constantina Chiwenga umsekeli kaMnangagwa ubothwe imbila zikakonde kudaba lolu umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance ulombono ofanayo
lokho kwenziwa ngama youth kuyinto engaqondanga ikakhulu ephikisana le constitution yelizwe okutshengisa khona ukuthi vele izano kayimeli i constitution kube sokudanisa ukuthi uMnangagwa ukuthi angabakhuzi kuzano akukhulunywa lutho ngaluthunywanga so bathunyiwe abafana laba kuyisifiso sakhe kodwa yena ufuna ukuthi enze angathi into angayifuniyo siyakhumbula ukuthi umgabe yikho vela bekwenza ngumdlalo awufunda kumgabe uMnangagwa ukuthi uyazenza ngathi hayi ngabantwana sebethe akula mntwana okhuluma into umzali angayivumanga ikakhulu kuzano yinoma ngubani ungamuze sukume khulunywa uthunyiwe inxa ikhuluma uthunyiwe nxa kwathiwa kukhulunywa ngokuthiwa kugengula umgabe okhulumile ngowayethunyiwe so uMnangagwa loba engazenzeni angarubha abalutshwana kodwa okusalayo yikuthi nguye vele umuntu owenza linto le ayenzayo le kubonakale ngokuqalisa ukufaka ifamily yakhe ezikhundleni ukuthi uvele uyazifukamela uyazilungiselela ukuthi angaphumi esikhundleni kutsho ukuthi uzazaphume ngokufuqa ngokoko
kulabanye abathi ibandla leZANU PF selidabuke phakathi ngenxa yokwenziwa nguMnangagwa ofuna ukuhlala ekhuluma emphakathini esithi ufuna ukuthiya isikhundla lesi kodwa yena elesifiso sokuhlala embusweni ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingokips Dube
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party angamachumi amabili 20 abotshwe ngamapolisa namuhla engubo enja kobulawayo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokubopha abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo. Kulabantu abedlula ikhulu asebebotshiwe njalo abanengi balokhe bevalelwe eHarare kwabulawayo lakwamanye amadolobho. Emaswingo kulesethekeli esivela kwele Czech Republic esilokhe sivalelwe ngemva kokubotshelwa ukuthatha ividiyo sichaza ukuthi akulamanzi kuleli dolobho. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yazise enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amapolisa ahlasele amahofisi e-Crisis in Zimbabwe Coalition lawezinasu eHarare namuhla. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi walile ukuthi kulokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo kaZulu esithi amapolisa alondoloza umthetho. Wengeze wathi abalokukhonona ngokuziphatha kwamapolisa bavunyelwa ukumangala emapoliseni. umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party uchaze okwenzakale namuhla.
Lapho kwenzakeleyo namhlabe siku-cleanup campaign lapha enguvuyenza, and then kwase kufika-ke amapholisa aseNtumbane police station. Afika-ke asiphikha lapho wonke umuntu obekhona, lapho abantu abangafika i-20. Siqedile i-cleanup yethu sesivala ngomthandazo, kwavela kwafika-ke amatrak amapholisa lamapholisa, and then we-rounded up. Sathathwa-ke sasiwe Ntumbane, sishone seNtumbane khona laphana, and then after that basebe-confirm eNtumbane ukuthi usuku lwanamhla akala case, and then-ke kwasekuqala ukuphikhwa abantu. Kwaphikhwa abanye abangu-3 manje abase-central police, and then kwaphikhwa abanye abangu-6 abasephumula as i-reference to amanye ama-cases abadinge eChabalala, enye abadinge asephumula. So as we are speaking right now, abanye sise-centrali, abanye sebethethwe sebephumula. We yet to see abanye ukuthi bazabenzani basele eNtumbane police station.
Umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party obexoxa loTabo Kancube weStudio 7 esebulawayo Central Police Station. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo egokela inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association.
Umhlangano we-SADAG ubulithuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizikhangise emhlabeni liyilizwe elilungele ukwamukela imali evela kwamanye amazwe, liyilizwe elilungele ukwamukela izivakatshi, ilizwe lapho ungafaka imali ilondolozwe ivikelwe, liyilizwe elihlonipha umthetho, liyilizwe elihlonipha amalungelo abantu. Manje-ke ukubotshwa kwabantu abaningi kangaka ngale ndlela sekuthethe lonke leli thuba sekulikhangelise khona ngale, kulapho imisakazo lo mhlaba uyabe usukhangele khona ukuthi leli lizwe kalihloniphi amalungelo abantu, kalithanda abantu abatshengisela ukuthi kabasuthisekanga ngalokho kuyabe kukhona elizweni. Sokulithuba elilahlekileyo leli.
Abanye ababotshiwe sibona beqhubekela phambili bevalelwe bengakakhululwa ngesibambiso kumbe i-bail, likubona njani lokho?
I-constitution yeZimbabwe ikwenza kucace kahle ukuthi umuntu nxa esebotshiwe kulilungelo lakhe ukuthi athole i-bail ngaphandle kokuthi kube lezi zathu eziqinileyo eziveza ukuthi mhlazana lithoniswa icala uzabe sebalekile kazokutholakala, kumbuza kwethusela ofakazi, kumbuza kwenza okunye okuza kwenza ukuthi ukusebenza komthetho kungabi ngokuqondileyo. Ngakho-ke kakufanelanga ukuthi abantu balelwe ukuthola ibheyili, kuyinto ephula amalungelo abantu.
Udaba lwemasingo lapho okulesivakatshi ese-Czech Republic esibotshiweyo lilubona njani?
Zonke zona lezi zinto ziveza ilizwe kabi, zenza bethuka abanye abantu ababefuna ukuthi bavakatshele ilizwe. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangelwe ngomthetho bangaze bawusebenzisa ngendlela engafanelanga, ukuthi kuso sonke isikhathi nxa ngabe kulensolo kulomuntu osolayo abotshwe, kulomuntu okhalaza abotshwe, kulomuntu okhuluma lokho abangakuthandiyo abotshwe. Ukubopha abantu kuso sonke isikhathi akuzange kwasebenza, kusoze kusebenze futhi. Asifundeni ukuxoxisana, asifundeni ukukhulumisana, asifundeni ukubonisana, asifundeni ukuzwa abanye abalembono engafanele yethu siyilizwe. Kwakhiwa kanjalo, akuyiwa nganxanye kungemanzi, kanti ke vele kwakhiwa ngokuhlukana kwembono, kwakhiwa kanjalo.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso yamalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Ubesecingweni lo Tabo Kancube weStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele umuntu wonke weZimbabwe okugoqela labezinkonzo bancedise uhulumende ukubona ukuthi umhlangano weSADAG ozaqhutshwa kuyona le inyanga eHarare uyaphumelela. Ukhulume amazwi la embuthanweni womthandazo oqhutshelwe eHarare obuholwa ngumfundisi Andrew Taunashe, uBishop Nehemiah Mutendi lo Edmond Chiwota. Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe selenelise ukuthuthukisa inhlelo ezinengi lanxa nje letheswe izitsheziso zenotho ngamazwe aphetsheya. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye inhlanganiso lamanye amazwe besithi akufanelanga eleZimbabwe liqhube umhlangano weSadaki ngoba alinanzi amalungelo oluntu. Nanku libopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Kodwa ilunga lebandla leZanu PF umnumzana Mbongeni Dube oyemela ilupane East edale leparlamente kodwa okhuluma ezimele utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ilungelo loluntu alephulwa elizweni njalo eleZimbabwe liqhuba kuhle amalungiselelo alumhlangano.
Kuyafana nje nokuthi ma kulekhaba ngisebengama-members ekhaba uthayelana imali. Ngakho kumele ukuthi wena uthayele imali ukuze uthawa ungathayela imali kodwa i-member yikho abazama ukuthi bakuhle khonokho. IZimbabwe yi-member esadani. So sokumele ukuthi ithathe i-chairment kawusamelanga ukuthi kuye eZimbabwe okulungiswayo kuyini eZimbabwe ngoba yonke into yalungiswa mhlaka 23 August yadlula kikhonokho. Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development. Bika ama-difference aside sibone ukuthi sisiyafika 2028 sale siyenzeni okudevelopilize. Ayisikho ukuthi yimhlangano kuphela owenzakalayo but ngokuba khona kwa umhlangano lowo eZimbabwe siyabona ukuthi kathe sikule mgwaqo inkalakatha yomthambalala womgwaqo osuyenziwe from Harare to Mount Armtiek. Siyabona sokulamavilasra ngale ale asoze dilize ngenxa yesadaki leyo imhlangano phela. Izinto ezizasala ziseyenzela izo zaleyo. So ukusibuya kwesadaki lapha kuyinto enzekayo.
Abanye bathi kungani sokulungiselelwa abantu emzini ngoba kungani lokhu kungabe inhlala yenza.
Ya, anti nanxa ekhaya kubuye umuntu wemzini phela singaukuthi besidla umfushi izolo singabulalela umuntu wemzini inyama. Inyama leyana siyidlala nxa ukuthi umuntu wemzini ukhona ekhaya. So ngokunjalo-ke kuyafanana lakhona apha eZimbabwe. Awungeke wena ukuthi iguma lakho libuye umuntu wemzini iguma leyo. Kodwa ungathanyela ekhaya futhi sokusala kuthini ekhaya phela. Yona leyo into eyenzakalayo ukulungiswa komgwaqo kuthiye Mount Armtiek. So kuthe kwabambanisa lokuthi kwenjani kubule esadisi but sokuyinto esiselisikho. Ungabona umuntu eloke ethandabuza esithi akumelanga ukuthi kube khona khonokho umuntu ozondilize la ngoba ungazibona ungavuna ukuthi kube ne-development elizweni lapho kumbe kube ne-programu enjengalonaleyo elizilapho kuye kune-problem ama-problems abathi akhona alungiswayo iwaphi kahle kahle ngaphandle kokuthi ama-problems akhona kumele alungise kumele ayolungisa ama-opposition parties ngale ngoba yiwa le-problem khona ngale bona bodwa singathi ukuthi ama-problems akhona amanye elizwe lapho.
Njengoba umhlangano we-SADC uqhubeka e-Harare singathi imathebelele ndilayo izathola yini ezinye inhlelo zentuthuko ekulungisweni kwemigwaqo lokunye njalo okulungiswayo?
Siyakwazi ukuthi vele abasoze bayekele bebaphume elizweni bangazange i-Victoria Falls number one. Yikho lapho abazaqalisela khona esingathi thina yikho lapho kumele sikhangelele khona ukuthi singathola something. Then-ke kuyose sithi ku-state of elokuzenini esikutholayo thina i-setting. Of course akulanto esizayithola but khonophiyana sokuthi yenzile indawo yaseHarare kunamanye maybe sesingathola amanye ama-funds that angabuye ade ngomuthi ayilungisa khonakale eHarare sengadayivethwa asabalala ayethayo kwezinye indawo.
Umnumzana Mbongeni Dube ulilunga lebandla leZanu PF njalo wake wamela ilupane East edale lephalamende. Ubekhuluma lapha ezimele lo Standekile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe, umongameli Bola Tinubu wakwele Nigeria uthi bazajeziswa kabuhlungu abathi sokumele uhulumende wakhe egenqulwe libutho kulandela ukutshengisela emigwaqweni okwenziwe kunsukwana ezedluleyo ngabantu bekhonona ngenkohlakalo lokudula kwempahla etshiyeneyo egoqela ukuhla. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kulabantu abafika phose amachumi amabili 17 ababulawe lizulu lesikhukhula kwele-Somalia izolo. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba izulu leli libhidlize izindlu ezedlula inkulungwane ezilichumi 11,500 edolobheni leAbu Hamad. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, imikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli iyaphambili namuhla. Amacele omabili ekhangelelwe ukwenza imihlangano yokudinga usekelo eWisconsin laseMichigan. Ozancintisa emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris uza khankasa emhlanganweni lo. Elo msekeli wakhe amkhethe izolo umnumzana Tim Walz, ongusibalukhulu wesigaba seMinnesota. Ngakolunye uhlangothi, umsekeli kamnumzana Donald Trump, umnumzana James David Vance, owebandla lama-Republicans, uza kwenza umhlangano ezigabeni esifanayo engela Trump. Uphenyo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi uHarris loTrump bangutshikile obhanqa kusekelo abalutholayo phambilini kokhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Sixoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uwabona njani amacele omabili.
Kuyacaca umahluko phakathi kwamaqembu lawo omabili. Umahluko wakhona usobala. On one end, masikhangela iqembu likaTrump, sithola ukuthi uTrump leqembu lakhe ngabantu abazimisele ukuthi bona i-America yabo abayicabangayo bona bafisela i-America yakudala lapho kwakulobandlululo khona lapho abantu besifazana ababengela ma-rights abo. And then ma ukhangela iqembu likaHarris Lowell uthola abantu abaprogressive abakhuluma ngeAmerica yakusasa yanamhlanje nakusasa, iAmerica ebambeneyo engelabandlululo. And so esikubonayo ukuthi ukhetho lolu luzodecidwa ikakhulu yintsha, ngoba intsha I think isivuseleliwe ngumkhankaso kaHarris Lowell. Intsha esikubona ukubana elakusasa labo angeke lize libe yikusasa elikahle elilempumelelo ma uTrump loVance ungaba yibo abanganqoba ngoNovemba.
Ukhuluma ngokuthi abatsha baphiwe umdlandla nguKamala Harris, kodwa ngakuhlangothi lwama-Republicans kuhlangothi lukaTrump. Siyabona ukuthi umsekeli wakhe uVance ngumuntu osasemutsha, laye mutsha mncane kakhulu.
Iye, mangikhuluma ngentsha kahle kahle ngikhuluma nge-age group yalabo abaleminyaka engu-18 ngingathi kusiya ku-30. Inketho eziningi ezidlulileyo besibona ukubana intsha le engikhuluma ngayo ibingekho that involved, engingathi ibingazimiselanga kangako endabeni zombusazo, ngakho bebengavoti. Kodwa sibona manje ngokunominethwa kukaHarris kutikiti lamademokrat, intsha le engikhuluma ngayo isivukelele manje, ngoba masibheka sibhekisisa ama-trends ku-social media, kubo-TikTok, kubo-Instagram, sibona intsha le isivuselelwe, baye-encourage-ana kakhulu ukuthi bayo-register ukuthi bavote, ngoba sekuvulekile ezingqondweni zabo kwacaca ukubana elakusasa labo lisezandleni zabantu abazowina ngoNovemba.
Indaba ezisegudwini kulolu khetho siyazi ukuthi zigoqela umnotho, udaba lwabantu bokuza esingathi immigration, kanye lezempilakahle lezinye nje ezitshiyeneyo. Ubona kuyiluphi kahle kahle oluhamba phambili oluza kwenza abantu bavote ngandlela thize?
Kuya ngokuthi umbuzo lo ubuza bani. Ma ukuthi ubuza ama-Democrats, ama-Democrats bazokutshela ukuthi amalungelo abesifazana, ama-abortion rights abo, amalungelo awe-health care. And olunye udaba kuma-Democrats oluphambili ludaba lokupreserva i-democracy. Kodwa ma usiya ngapha ubuza ama-Republican ukuthi bona yini kibo okuqakatheke kakhulu, bazokutshela ngendaba zabantu bokuza, bazokutshela ngendaba zomnotho ukuthi inflation ukukhuphuka kwentengo kwezinto yizi zinto abaziqakethekisa kakhulu zona lezo.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe weMelika, sixoxelaye eseVirginia khonapha eMelika.
The Voice of America.
Abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kwele South Africa sebeveze ukuthukuthela phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukubotshwa lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Intukuthelo le ilandela kubotshwa lokutshaywa kwabuhlungu kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change angamashumi ayisikhombisa lasitshiyagalombili 78, umnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Robson Cherry, umnumzana Samuel Gwenzi, lonkosazana Namathai Kwekweza abalwela amalungelo luntu labanye okuthiwa bahlela ukuphehla udlakela elizweni. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi sekudingeka ukumanyana kwabantu beZimbabwe, inhlanganiso ye-African Union, a Southern African Development Community, lenkokheli zezombusazwe kwele South Africa ukuze kulungiswe ezombusazwe kulelo lizwe.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yale kubuswa ngochuku ngumongameli Mnangagwa. Le ntsha yeZimbabwe lapha eSouth Africa, hambani liyelungisa ekhaya, hathi uhlala liseyiswa sengathi alilakini.
Go and fight from there.
Umkhokheli weBuild One SA umnumzana Musi Maimane uthi kulihlazo ukuthi ele South Africa likuchaya indiva okwenziwa umnangagwa eZimbabwe.
I call upon the South African government to cut.
Kudala ngisitsho ngithi iSouth Africa ayiqume ubudlelwano bayo lombuso kantando kayiphikiswa kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngumbuso wamanga ololunya wababulali lababhidlizi.
The rights of people.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-Democratic Alliance lamanye amazwe enkosikazi Emma Lewis Powell uthi awususwe umhlangano weSADC eZimbabwe.
The unrepentant ZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF selikuveze kwacaca ukuthi lizimisele ukwenza loba yini ukuze ligogodele intambo zombuso. iSouth Africa leSADC balomlando wokubona ukuthi iZimbabwe iyajeziswa.
Obligation.
Umgcinihlalo wenhlanganiso weZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lance Mlilo uthi uxhaso abaluthola kwele South Africa luyabathokozisa.
Sokubonisa ukuthi udubo lwabantu beZimbabwe alulona olwaseZimbabwe kuphela, kodwa jikelele eze-Afrika, jikelele eze-SADC.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Msunukuli Mbongolwane uthi lokho okuthiwa ngabantu ngeZimbabwe ngamanga abantu abazidingela uxhaso lwemali.
Bengalinge bangenelele kwele SADC, ngoba iSADC siyazi ukuthi inhlangano ezama ngazo zonke indlela ukuhlanganisa izizalwane zamazwe wonke eSADC. Ibuthakathi phela lobo.
Ekhuluma engcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Makhethi Ndebele eNational Heroes Acre ngumvulo, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze insolo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezibhekiswe kuhulumende wakhe njengenkulumo ezingalabufakazi.
Sihlaselwa ngendlela ezihlukeneyo ezigoqela ukukhuluma amanga ngelizwe lethu lemikhankaso yesekelwa ngemali yevela phandle kwelizwe.
Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-ANC umnumzana Zuko Godlimbi akavumelani lokuthi umhlangano weSADC ususwe eZimbabwe, kodwa uthi kufanele uqhubeke ukuze nxa kukhona ulingiswayo kulungiswe kulo mhlangano. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngiNguthuso Khumalo.
Sesifike komlindi yagcina, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona ngemali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungami Linkomo, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.